njenge-CBC Old Boys Association sibona ukuthi kulobunzima obukhulu obukhona ngathesi le-COVID-19 and izibhedlela zethu zithwele nzima ngoba abantu abaningi bahlala begula begijima khona. Njengoba kathesi singena ku-lockdown sibona ukuthi kungaba lobunzima sibili ezibhedlela sikhangela ama-ambulance ukuthi azehamba njani njengoba kule emergency enkulu kangaka. So lathi sithe njengamadoda esafunda sonke sibuzane sibili ukuthi madoda singenza njani lathi ukuthi sincedisane lesibhedlela. Sathakwa madoda singajika okuyimali laphanda laphana lathi sithenga idiesel 400 liters ihambe empilo, 400 liters ihambe UPH, 400 liters ihambe Matadei, 400 liters eThorngrove, 400 liters ihambe Royal Women's Clinic lathi sincedise.
Kuyinokwenza ukuthi libe ngesifiso sokusiza abempilo Central Hospital.
Obukhulu obwenza ukuthi sikhangele impilo hospital sakhangele ukuthi yiso isibhedlela esinkulu lapha koBulawayo and le region yethu le wonke abantu abagulayo ba-refer kumpilo hospital. So sithe kuqale sihambe esibhedlela esinkulu singahambi ezincane.
Shoko, eleZimbabwe jikelele liyalwisana ngaleli gciwane. Siyabona izalwane zeZimbabwe eziphila endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni jikelele zincede ekulwiseni kwaleli gciwane. Ubona ngani kumqoka na ukuthi sibambane sisebenze ndawonye njengezizalwane zeZimbabwe ekulwisaneni kwaleli gciwane?
Bhuti wami, kuyasiza kakhulu ukuthi sincedane kathesi. Nxa ungabe useGoli, ungabe useLondon, ungabe useNew York, asincedane sibili. Imfundo elilayo phetsheya le ingasinceda ngapha ekhaya. Sengikhangela futhi lakithi lapha abakhona eZimbabwe, singakhangela ukuthi wena ungumshona, ungumdebele, ungumkhalanga, ulikhiwa. Hayi, asincedisanini, sibambane. Nxa ukwanisa ukuncedisa, ncedisa, ngoba kathesi sikhuluma siku-lockdown because of umkhuhlane lo. Abantu abaningi bazafuna uncedo kulezihlobo zethu ezisamakhaya, kula bantu aba-disabled abaphila lokuthengisa etown, kathesi bahlezi ezindlini abalakudla. So asizameni sibili ukuthi singabona ukuthi singancedisana njani ukuthi sinqobe umkhuhlane lo.
Gciba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Bakithi ekhaya, ngiyacela sibili ukuthi silalele uhulumende, silalele abempilakahle. Singatshelwa ukuthi sigeze izandla, asigezeni izandla. Singatshelwa ukuthi sihlale ezindlini, asihlaleni ezindlini, ngoba singaba yisiqoqodo ngempela sibili siyaphela sonke. Asilaleleni ukuthi uhulumende uyasitshelani, sizanqoba sonke, asibambeneni.